hayi asikuzwanga ukuhamba singafisi ukuhamba kodwa kuzima ekuhambeni kwethu ngoba sizilima kathesi besingafisa ukuthi ngabe baba khona khona lapha eSt Luke's eGandangula lapho kulamathuna khona eForest Hill lapho kulamathuna khona esiziphile lemafa khonapha size kweSt Luke's ngabe bayafika sizokhuluma labo sikhonapho sikhomba lezo zinto ukuthi nandi nandi nandi
ye amathuna lawo elikhuluma ngawo ngawanini kwenzakalani
ye eGandangula kulamathuna amaningi abantu bangcwatshwa khona eGandangula esikolo bangcwatshwa khona kulapho esasithandwa khona sifakwa amanzi elekhuzele ebusweni lapho abanye bebulawa eForest Hill kwabulawa abantu abangu-12 abangcwatshwa khona phaya emafa school kwaza kukhanjwa abantu bethwa abanye begumuka izinyawo kulo muntu kulabantu abathathu engababonayo mina ngamehlo okuqala umfana okuthiwa ngunda owesibili inkosikazi ekavumbu ngabasekho bonke labo owesithathu umahlinza badutshulwa batshaywa ngohlamvu olulodwa bebathathu laba babili undalo lomama lobafa umahlinza lokho ekhona uhlamvu lokho elukhona emzimbeni wakhe ukhona uyaphila kesi
ye manje abangcwaba lawo abhalwa yini kuyazakala ukuthi alapha kulele bani
ye kakwazakali ukuthi kulele bani ngoba kwakho kuthiwa kabagqitshelwe khona lapho kwakuphandwa phandle kuthiwa bagqitshelwe kwathi lobuye wayelesitolo khonapho wabulawa wathiwa agqitshelwe ngabantwa bakhe nabantwana abamgqibelayo kuloo mama umakhelwane wami la owathiwa kabulale umkakhe ambulale amtshaya amgeqe ngehloka wagqitshwa ukhona uphansi kwami khonapho eSt Luke's umama lowo